besilethemba lokuthi umhlangano lo bekhona besilethemba lokuthi kuzaphuma lento ebambekayo kanti silokudana kakhulu ukuthi sibili ominister babuyile sibili honorable minister Paul Mavima to babu Mathema and other senior government officials kodwa bebuya nje bebezilengisela izandla bebengela any position paper thina njengama unions sonke ama unions ayisitshiyangalombili senelisile ukukhuluma ilizwe lilodwa njalo sabaqhubela eyethu position paper njalo ama minister athe eyamukela position paper yethu bathe bona sebezayithatha bahambe layo ku cabinet for further discussions. Engingakutsho sibili ukuthi akula progress ephumileyo from this meeting. That's why thina njenge-Progressive Teachers Union University thina basichithile isikhathi ngomhlangano lo ngoba akula lutho vele olubambekayo esingathi kuphutshile kule meetings and kuyadanisa. Othisha vele badanile kakhulu ngoba sikhangelele ukuthi uhulumende phezu kokuthi bezwe izikhalazo zethu besikhangele ukuthi njengoba besibizile umeeting abantu labade belungiselele ukuhlangana lathi and babuye labo bele offer njengoba bezwile ukuthi hayi ababalisi bakhalele umsebenzi so besithi babuye labo besiphathele something.
Okwakhathesi ukukhalala umsebenzi kuyaqhubeka.
Ukukhalala umsebenzi vele kuyaphambili kuyaqhubekela phambili ababalisi ababuyele ezikolo njalo sifuna ukuxwayisa abazali abantwana ukuthi advice sifuna ukubanikela ukuthi bebekwazi ukuthi akusekho safe ukuthi abantwana bebe sezikolo ngapho uteacher engekho. So thina ubona kwethu abazali labo sokumele kathesi begcine abantwana babo ezindlini ngoba ukubayekela bebelokhu bebahambise ezikolo thina singekho I think kuyingozi kakhulu. Kodwa above all iqiniso elikhona ukuthi uteacher lokhu be-incapacitated. Asiyindawo indaba yethu ize ilunge.